Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uBlessing Zulu obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulu kandaba ulamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-14 Mbimbitho 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Umthwento uhlaba usamile, yikho ngisithi kuhle kakhulu ukuthi abantwana bafundiswe ngezamacansi basasebancane. Sinayekela ukubafundisa vele bazakwenza, yikho ngisithi asibafundiseni bebekwazi ingozi abahlangana lazo lemikhuhlane ekhona.
Ihofisi ebona ngenhlelo zokuphathisa abalambayo enhlanganisweni yamazwe omhlaba e-United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs ithi inkomo sezicakile kakhulu eMatepeleland North leSouth njalo eziningi zazo zilakho ukubulawa yindlala lonyaka.
Abaningi sebeqalisile ukuthenga ifidi yenkomo, abanye sebeqalisile ukushida, kukanti nje inkomo most of them they are in poor to fair condition. And nxa inkomo kuthiwa iku-fair condition ngo-March isiyafika uJuni, nxa ungasazange wayinika i-supplementary feeding yabe sicakile.
Imizamo yokumisa uhlelo lokuzilibazisa kumakhalekhukhwini olwe-TikTok iyaqhubekela phambili kwele Melika kulandela ukuvumelana kwenziwe ngamalunga edalele the House izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Isigodlo someli welemelika eZimbabwe lamuhla sisungule uhlelo lokufundisa abantwana abaleminyaka yokuzalwa ephakathi kweyisitshiyagalolunye letshumi lane 9 to 14 years ngokuphathelane legciwane lengculaza ele-HIV. Lolu hlelo luphansi kwesihloko esithi Determined, Resilient, Empowered, AIDS-Free, Mentored and Safe Women, kumbe DREAMS. Utopias Mudzingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uhlelo lweDreams lubikwa luzabe lungokupha imfundiso ebantwaneni laba ephathelane lolwazi olujulileyo ngegcikwane lengculaza ngenhloso yokubahlomisa bengakawelwa ngumonakalo kusetshenziswa inkundla zokuxhumana ezebulenjini. Ekhuluma isigodlweni someli weMelika eHarare, unkosikazi Elaine French omela ilizwe leMelika kuleli uthe uhlelo lolu luzanceda ukuvimba ukumemetheka lokuthelelwana lula igcikwane leli ebantwaneni laba ikakhulu amankazana.
Let me know strong collaboration between the United States and Zimbabwe.
Abantwana abangamankazana yibo abasengozini enkulu yokuthelwa HIV, yikho sikhuthaza ukuthi bethole imfundiso ejulileyo ukuze kungenzeki lokhu. Singaqala ukubapha imfundiso besebancane, kusho ukuthi lapho bekhula bezenelisa ukuthatha inyathelo elifaneleyo ukuze bengaweli engozini. Yiyo injongo yemfundiso esungulwe namuhla.
Wengeze esithi elemelika alisoze lime ukusebenzelana lele Zimbabwe ekulwiseni igcikwane le-HIV.
Thina njengelizwe siyakwazi ukuthi igcikwane le-HIV liphazamisa impilo kaZulu, yikho sibambile nelizwe leZimbabwe ukuthi silwise ukwanda kwaleli gcikwane.
Uhlelo lweDreams Digital Campaign lugoqela ukufundisa abantwana phezu kwegcikwane le-HIV kusetshenziswa indlela abazizwisisayo ezifana namafilimu, amabhuku alemifanekiso kanye lasezinkundleni zebulenjini be-intanethi. Unkosikazi Madeline Ndlovu, omunye umzali waseHarare olabantwana abathathu, uthi luhle uhlelo lolu.
Umthwento uhlaba usamile, yikho ngisithi kuhle kakhulu ukuthi abantwana bafundiswe ngezamacansi basasebancane. Sinayekela ukubafundisa vele bazakwenza, yikho ngisithi asibafundiseni bebekwazi ingozi abahlangana lazo lemikhuhlane ekhona.
Kodwa omunye njalo umzali ongubaba ongathandanga ukubethwa igama uthi akavumelani lokufundiswa kwabantwana ngezocansi.
Yebo sebengenana lezi amacansi bancane, kodwa ukukhuluma lokubafundisa ngokucansi kubuya kwenze njengokuthi siyabakhuthaza.
UDokotela Mbongeni Ndlovu wakobulawayo uthi ngenxa yendlela abantwana abanamuhla abaziphatha ngayo, kuqakathekile ukuthi befundiswe ngezocansi kanye legcikwane le-HIV besesebancane.
Isizathu sokuthi siphatheke ngabantu abatsha sibafundisa ngegcikwane le-HIV yikuthi sebeqala ukuya emacansini masinya, yibo abaledlabuzane lokuya emacansini, and futhi ngesiko lethu abanelisi ukuthi bathathe i-family planning, ngasikhulumi ngakho. Abatsha bona bayibo futhi abagcwele ebulenjini esithi ngesilungu i-internet, bafunda izinto eziningi.
Uhlelo olwe-Dreams lolu lukhangelelwa ukusungulwa ezigabeni eziningi zelizwe, lapho kuzafundiswa khona abantwana phezu kwegcikwane le-HIV lomkhuhlane we-AIDS. Kusukisela ngomnyaka ka-2004, ilizwe le-Melika phansi kohlangothi lwalo lwe-ofisi kamongameli olwe-PEPFAR selincede iZimbabwe ngamadola akwele Melika aphose efike kumabhiliyoni amabili, 1.7 billion United States dollars, emsebenzini wokumelana lokulwisana le-HIV le-AIDS. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Iofisi ebona ngenhlelo zokuphathisa abalambayo kumanyano United Nations, iOffice for the Coordination of Humanitarian Affairs, iOCHA, ithi inkomo sezicake kakhulu eMathebeleland North leMathebeleland South, njalo eziningi zazo zilakho kubulawa indlala lonyaka. Kumbiko ewethule kuthange, iOCHA ithi umumo mubi njalo kwezinye indawo zeMaswingo leMidlands lakho umubi kakhulu. Iofisi le ixwayise ukuthi izifuyo eZimbabwe lasemazweni achiyeneyo asezansi yezwekazi le-Afrika zizahlaselwa imikhuhlane efana le-anthrax ezaphehlwa yikuhamba-hamba kwazo, kanye lenyamazana zasendle zidinga amadlelo lamanzi. Ngokunjalo ihofisi le ithi kumele kube lenhlelo zokuvikela imikhuhlane le ezokuphandela izifuyo amanzi okunatha kanye lokuphathisa abafuyi ngokudla. IOCHA ithi njalo abantu abahlaselwe indlala emazweni asezansi yezwekazi le-Afrika agoqela yona iZimbabwe, Zambia, Malawi, DRC lamanye bayizigidi phose ezingamachumi amabili i-18 million. Untungamili Nkomo Studio 7 uxoxe lo mfuyi wenkomo eMathebeleland South, umnumzana Zenzele Ndebele.
Abantu abalezifuyo in general, inkomo zabo from last year they never recovered, and wakathesa abantu uMarch February konabheke abantu abakhaleka ukuthi yakuleliningi inkomo ziyagaini weight eziminisayo lapho kusengwa khona, but akuzange kube njalo lonyaka ngoba izulu kalinanga. So abantu abaningi bathwele nzima lezama, abaningi sebeqalisile ukuthenga ifidi zenkomo, abanye sebeqalisile ukufida, ukanti nje inkomo most of them they are in poor to fair condition. And the line come to a fair condition in March, which has reached June, now as a young supplement that sitting at the city. So, Oxford, and the Lutabandavan in the Zame, Uting Sinkomo, and the Wong Munduma Ting Sinkomo, which would be in Ting, Yankomo, as you see, you are. So, here's a one of my fairy lapping Komo, among Komo as a Makudi, things of my $12,150. So, already, Bukanya Anima, we say a tailor, Abandaga, again, as well as Fuyo. Ezasizifile kumbe bezithengise bahalangiwo ukuthi abanyeke benelise ukuthi berisporte futhi.
Inhlelo zokulondoloza izifuyo eziqhutshwa yi-vetinary ezifana lokudibhisa inkomo lokuzihlaba ukuze zivikelwe emikhuhlaneni efana le-anthrax le ekhulunywa yi-United Nations, zikhona yini inhlelo ezinjalo?
Well, I think bazam kwabazama khona bezethingari kodwa mbona ngani bashoda kakhulu usizo isupport imali ngoba sikhuluma nje abantu abaningi balahlekele izinkomo into lethu ayigenerate disease eyadibulala inkomo sizwa imkhaza andanza lapho ngikhona mina angizange ngibone uhlelo lika hulumende lokuhlaba izifuyo ukuthi bevikele igenerate disease le so kwenzakalayo ke ngoba ukuthi lendlala senza thatha mina ezama inkomo ezi 5 ngezithe bambathi ngithathe ezinye eziyi-10 ngezithiye esigodini ngithathe ezinye eziyi-20 ngezithiye e-KZ yikho osekuzabangela ukuthi imikhuhlane imemetheke indawo yonke leyo ngoba ngiyakwanza ukuthatha iy'nkomo zami ezinomkhuhlane ziba khona ngifike endaweni lapho zingenamkhuhlane khona or ungenamkhuhlane khona ngifike ngane ngibathelele so ngibona ngani kule weakness kakhulu umhlelo zikahulumende ezama-vetinary ukuthi befundise abantu bebe lama-resources akwanileyo ukuthi beyenze into ezithiyeneyo ngoba uhlupho lwakhona imali ezethi uyake hamba ngenyawo so uzahamba efike ngaphi so ngibona ngathi yes wonke umuntu uyakwazi kule drought but it seems like there's no clear program on what abantu akumele bekwenze so uthi mlimi uyazicabangela abona ngani angancediseka ngayo so there's lack of information ukuthi kahle kahle kuyini abalimi abangakwenza ukupreventa ukuthi inkomo zabo zingafi ngendlala ama-alternative sources of ukudla ongabe kukhona whether ngambi utshani kumbe kuyini so mbona ngani khonapho uhulumende usasebenzisa emningi amele
umnumzana Zenzele Ndebele ngumfuyi wenkomo eMathebeleland South njalo eyintatheli zindaba esungula inkundla eyesite ubexoxa ecingweni lontungameli inkomo weStudio 7 ekwabulawayo Obe ngusoma bhizimusi olodumo njalo owalwa impi yenkululeko ekubandla leZaphu uChemist David Siziba ubikwe lamuhla emathuneni eGlen Forest eHarare kulandela ukunikwa nguhulumende isicoco seqhawe lesizwe eseLiberation War Hero. USiziba owazalelwa esigabeni seInsiza njalo oyengumqondisi wenkampani yeCosmos Cellular esanda kusuka kwinkampani ye Post and Telecommunications IPTC wazakala kakhulu ngezokuba ngabanye abasungula okuphathelane labo makhale khukhwini wanceda kakhulu intatheli zindaba ukuzinika imali yokusungula inhlanganiso yazo njalo ukusukela imidlalo yenguqulo kunye waphinda njalo waqabana lohulumende kulandela imbiko eyathi wayengaphathanga imali ngemfanelo yalabo ayethengiselana labo kwezamabhizimusi kodwa wayethakazelela ukunceda amabhizimusi acathulayo waba ngabokuqala ukusungula inhlanganiso yabo samabhizimusi abathuthukayo i-Affirmative Action Group EAAG le inhlanganiso eyenza kwaba labo somabhizimusi abansundu abathuthuka kumabhizimusi bazimela njalo kuze kube lamhlanje bayaphumelela. Abanye bamkhumbula ngokutshaya imbodlela emthonjeni we-Oasis Hotel eHarare. Wayengaphuzi ukunathisa wonke umuntu ozezilibazisa kuleyo ndawo okwakufikela abantu abaningi abadingele imisebenzi abayenze bebe ngobosomabhizimusi abaqondise labalandeli beqembu le-Highlanders kanye lababe ngelandawo yokuhlala bengafika esigodlweni selizwe. Sithi lala ngokuthula qhawe lamaqhawe. Kwezemelika imizamo yokumisa uhlelo lokuzilibazisa kumakhale khukhwini olwe TikTok iyaqhubekela phambili kwelemelika kulandela ukuvumelana okwenziwe ngamalunga edalele The House izolo. Amalunga edaleleli bathi uhlelo lolu olwenkampani yakwele China ethiwa ByteDance lwetheswa icala lokusebenzisa lolu hlelo ukudinga imininingwane ezizalwane zakwelemelika. Linkampani iyakulandula lokhu. Nxa umthetho lo ungapasa kudalele the House, uyabe usulinde nje isandla sikamongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo welemelika umnumzana Tifa wajabhe Pangodube.
Uhlupho babugande ukuthi izinto esizibonayo kulamalanga noma izinto ze-technology noma izinto ezayiphindlela ezijabulisa abantu noma ezenza impilo zabantu zibe lula sekungenela ipolitiki kuyo yonke into esukisenzakala. Yingakho kathesi ngenxa yokuthi siyazi ukuthi TikTok i-originator eChina, ingakho kathesi sesibona sokungenela ezopolitiki ukuthi iTikTok sokufanele ivalwe.
Bakhona abathi bona ilizwe leMelika lingavala iTikTok liyaba litshengisa ubuhwaba obokuthi sebefuna ukuthathela elinye ilizwe inkampani. Ukubona njani wakho?
Akusoze kumangalise lokho, ngoba iMelika siyazi ukuthi lilizwe elithanda ukuthi kube yilo ingqungquthela, njalo libe yilo ilizwe elifika lezinto ezinhle kuqala kulawo wonke amanye amazwe. So kwaba isimanga kakhulu ukuthi babone into eya draw umhlaba wonke jikelele eTikTok, ukuba kwaba into eyayisenziwa ngama Chinese, okuyinto abangayithakazeleliyo ngisho kancane. Ngoba njengoba sike sabona isiphathamandla seMelika sibuza omunye umphathi weTikTok imibuzo, kodwa imibuzo ebekade sembuza izinto zepolitiki, engasambuzi izinto zokuthi iTikTok ihamba njani. Into esibona ukuthi akusoze kumangalise lokho, iMelika into ababefisa ukuthi ngabe iyavala iTikTok ukwenza ukuthi bona babe sebeklona bayenze into efanayo, kube sekwenzakala ingathi bona yibo ngathi bayenze iTikTok noma bayenze into exhumanisa abantu engcono kakhulu emhlabeni wonke jikelele.
Kodwa nxa sikhangela ukubana elemelika lingavala iTikTok, ubona ungani umhlaba akhona yini amazwe azalandela lawo yenza okufanayo?
Amazwe angalandela esenza okufanayo ngamazwe alobudlelwano thize leMelika, kodwa ke angiboni ukuthi amanye amazwe ngobuningi, njengoba sibona ukuthi umhlaba nje, njengoba sikhuluma nje umhlaba udivided ezintweni eziningi, noma sikhangela phose impi zePalestine, impi zeRussia zezadivide umhlaba kwabe zinxa eziningi ezihlukeneyo. So labo ababedlelana leMelika yibo mhlawumbe sebengajayiva ithuni efanayo, mhlawumbe asithi ilizwe elifana leBrithani ililize mhlawumbe lalo elingalandela ibhani efana layena leyo bayenze ngokufanayo. Kodwa ke akusoze kube ngumhlaba wonke, ngoba abantu abaningi umhlaba wonke jikelele bayithakazelela, njalo ama-Chinese alobudlelwano obuhle kwamanye amazwe amaningi umhlaba wonke jikelele.
Alo ke ngumnumzana Tifa wajabhe Pangodube olandela izombusazo welemelika, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwelebhilitane. Kule ndlala enkulu eZimbabwe ikakhulu eMathebeleland, lapho abantu asebekhala ngokuswela ukudla njalo lokuncipha kwamadlelo okwenza izifuyo zingasathengiseki ngemfanelo ngoba sezicakile. Abaphila ngokuthengisa imbuzi lenkomo bathi sebezuza amakhulu amabili amadola eMelika, i-US $200 kuphela, kulokuthi bethole amakhulu amane kusiya amakhulu amahlanu bengathengisa inkomo eyodwa. Lokhu kwenza ukuba behluleke ukunakekela imuli zabo. Iningi labo kalitholi ukudla okuholiswa nguhulumende okwathenjiswa ukuthi uzaphandela uzulu ukudla ngesikhathi sendlala, njalo uzalungisa amadamu okugcina amanzi kusenzelwa isikhathi kungani kahle izulu. Okwamanje lo uhlelo lwezambezi water project alukhanyi ukuba luyangaphi. Ukuze sizwe ukuba kungaphathwa njani udaba lwesimo esinje lokunye okungehlela ilizwe ngokuya kwesikhathi, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Mabutho Moyo olilunga lebandla lezanu PF njalo ongumlimi endawonye lomnumzana Thabang Nare ingcwethi kwezentuthuko. Umoyo nguye osungula lolu daba.
Kudala ngama-80s, 90s, ukuthi sasikwazi ukuthi ama-factory nxa evala koBulawayo ngoNovemba, oba watshaya amabhasiki besiya lapha emanxeleni abaye bekhonda ematopo kusiya lina. Khathesi akusekho lokho, ngoba vele isikhathi solesiyana kuyabe kume kuthe qha, izulu lakhona selize libuye maybe ngoDisemba, futhi le sizini yakhona ibe mfitshane. So hhayi, sibhekana lento ezasupha sililokuzwayo ku-agricultural systems zethu. Kodwa kunjalo sikhangelela ukuzaba le ndlala, kodwa uhulumende ufakile amanyathelo ukuthi ukuthi abone ukuthi hayi akula muntu ozasilela. Ngikhuluma nje izolo bengilapha emguza bebhala ku 16 and 17 ama beneficiaries awe drought relief. So luhlelo esikhayele luzaba khona njengoba lalivele lukhona ngesikhathi sendlala zonke njalo eParliament. Ngizwe ayiraise uHonorable Joseph Chuma indaba yokuthi hayi singakhangela emaphandleni kuphela, asiqedise nasemadolobheni ngoba khona ama vulnerable families. So hayi amacebo akhona, amacebo akhona baba Dube.
Yey, siyakuzwa kakhulu baba Moyo. Baba Nare uyakhuluma lapha ubaba Moyo uyamuzwa lapha.
Ubaba Moyo uyatsho ukuthi kule ndaba ye El Nino affecte iSouth region. Indaba ye climate change ukutshintsha komkhathi ayenzakali kuphela eZimbabwe kumbe Africa, iyenzakala umhlaba wonke jikelele. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi uhulumende endaweni esebenzela namakhansili or city council kumele besebenze ndawonye kube lemithetho eyenza kube lula ukuthi kwakhiwe amadamu njalo ukuthi ama-project afana nale Mathebenza Base Water Project enziwe ephele. Siyazi lapha e-America e-California wakhaya le-California i-Southern California iwomile vele ayinamandla abawafunayo. Bapompa manzi evela kuthiwa eNorth California esehlika ebuya ngapha, yikho okugcina sokukhuliswa imbhida, kukhuliswe ama-apple, amatamatisi, wonke ama-fruits egcwale ilizwe lonke evela endaweni lapho kuthiwa komile khona. So indaba le yasondaba entsha, uhulumende uke wathola imali evela eChina yokuthi kwakhiwe i-Mathebenza Zambezi Water Project, but ngendlela ye-economy yethu ukuthi siyatshintshatshintsha idola sitshintshe imali yankhona vele igcina ingelavali. Labe China kabasasithembi ukuthi bengasiboleka siqedise imali leyi yezamathebenza bezwater project sizenelisa yini ukuthi babhadale imali yabo. So izinto lezi zihlangene.
Ye, so uthi kalulungisa udaba lolu Moyo olezambeza water project lokunye okuzanceda amanzi phela aqakatheke kakhulu kuthi ungazani uhulumende sekhulume ngakho okwesikhathi eside kale sizwa kuthiwa sokuyaphutsha kugcina sokuthiwa hayi kumile vele khonokho kumele kubanjwe njani Moyo uyatsho njalo ukuthi umnotho
wanokugama ngiyabonga ngiyabonga amazi kababunare liqiniso sibili ukuthi iclimate change into ehluphe nje umhlaba wonke jikelele kodwa phela ayisho wonke amazwe akhangelele ukuthi aphila ngeagriculture. IZimbabwe kumbe ngithi largely iAfrica yonke vele these are agrarian economies. Lapho amanye amazwe bona sebadlula khona kudala okuthiwa yi-primary sector lapha sesekhona sekuma-tertiary sectors njalo njalo ngezomkhonomi. Ngithinta endabeni yeZambezi Water Project, yebo kuliqiniso from 1919 isungulwa kulutshwana okwenzakileyo kodwa nxa ungumuntu oleqiniso njalo ungumuntu ofuna ukutshela abalaleli iqiniso uzonanzelela ukuthi osokwenzakale in the past 6 years kwedlula iminyaka yonke le usehla singakatholi lozibuse up to 1919 wahamba athe segwayisha ngani idamu seliduze ukuphela. Before then kwakuphomba kuthiwa kule project kucente kwacentwa but osokwenzakale ekhathesi sibili kuyabonakala ukuthi the progress is there, the progress is meaningful. Yebo kambe basebenza behind schedule kodwa i-pipeline seyasungulwa ezaletha amanzi from idamu ebuya kobulawayo okhaleletsho lingaphela nedamu seliphelile osokulandela ukufaka i-pipeline esuka kuZambezi isegwayihlangane. Ungameza i-progress eyenzakale in the past 6 years ngaso kuliqiniso hayi uhulumende uyazama uhulumende uyasebenza. Yebo ke i-economy yethu is performing badly owing to ama-sanctions athi ekhona iminyaka yonke. Ngeviki ephelile ama-Americans ayevikelwa ngamanye ama-Zimbabweans esithi ama-sanctions a-targeted bazikhulumele wodwa bathi sesitshiya ama-targeted sanctions lawa akade affecta abantu bonke wayi-16 million eZimbabwe sesiwakhipha. So lokhu kuyabonisa ukuthi into esasiyifundisa abantu siyitshela abantu from 2002 ukuthi ama-sanctions abulala i-economy isiliqiniso ngoba abanikazi bama-sanctions sebezikhulumele.
Yes, siyakuzwa kakhulu Moyo. Khonapho ke duba ngamaphitshane babonare utsho ngokuthi vele kuyo phambili pho eleZimbabwe kumele lenze.
Ye, ukuthi eleZimbabwe liye phambili kumele kuguqule i-state economy.
Lo ke ngumnumzana Thabang Nare ingcwethi kwezentuthuko obeqoxa endawonye lomnumzana Mabutho Moyo umlimi njalo okuhlangothi lwabasokhulayo kubandla lezano PF bebendawonye lo Gibbs Dube Studio 7. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 njani basakaza bahle abasakaza balwehlonzi abasinikeza indawo njengoba zinjalo abangazifihliyo. Hey, mina bengicela ukusigada umnanga kwalowo wakho udula inyawo nje abantu belamba ukuthena uthatha sesadike i-state of emergency lapho uthi wenze eZimbabwe kuyalanga kathi wesaba nosaba mangakhe lakuhamba wakhuluma ethi kulokudla ekhaya cabha manga akakayenza into ekhanya abantu bayava indlala ngalo kulo president. President wa kanje vele ngu-president wazivikayo kwabikwanga ngabantu that's why yenza kanje siyabonga.
Studio 7, yebo linjani lapho. Lami ngithi ke mphawule kancane ngokunye okungihluphayo empilweni yami la. Mina ngikhala ngomgwaqo wakithi eNkali. NginguVictor Ncube, ngizalwa kwaDakamela. Umgwaqo wakithi eNkali since sazalwa. Sizwahamba uSmith lokhu njalo lowo mgwaqo. Kodwa ukuthi uyalungiswa. Angiboni ukuthi kulungiswa kuphi. Angazi ukuthi yini engakusenzakala. Mhlawumbe ngingasichazela ngcono nale Studio 7. Siyabonga.
Studio 7 linjani? Isiphila zimanda bakamnanga kwalwazi kwalothi sasenjani abantu baseZimbabwe. But isusezama ukuthi abhane konke namaphatha ama-political party ukuthi akuyifunda azenza ezibhedayo. Ufuna ukubavimba. So ufuna senze njani? Ufuna ukuthi kube ngedobusayo. Kanti amasosha eZimbabwe likuphi? Lamaphoyisa livumela into ezinezenzakala umuntu ongaphansi kwenu kodwa liyamdamekele libusa selithathela lezikhundla le ntuna zakhona lamasabhuku lana konke sophuma ukulandela emuva. Asazi ukuthi into yakhona iyagcina yenziwe njani. Asazisabona
Lutshana njani basakazi we-Studio 7. Hayi, siyabonga izindaba sibilezi lomutsho. Ngithi ngikhomente lapha ngendaba le Tobacco Industry and Marketing Board ukuthi kanti kwenzakala kanjani ukuthi abalimi baphiwe enye imali i-silly bond considering ukuthi i-raw tobacco iya-exportwa iya emazweni afana le-China njengoba lithilo. Angikholwa ukuthi la amazwe abhatalwa ngamabhondi abhatalwa ngemali yemazweni i-forex nale i-US isebenza futhi ukuthi ama-fertilizer obhatala isisebenzi tobacco i-raw tobacco ungayikhangela ku-number 3 export ngemva kwegolide ye-nickel kodwa abalimi baphiwa amabhondi kutho ukuthi kula bantu ku-system lapha abayo bathatha i-forex.
Hayi, mina ngiphilile sibili ngabe linjani lani khona ngapha ngu-Friday umberengo lapha sibona ilanga lishisile umumo womkhathi esibhekane lawo ubi lapha wakithi hhayi kunzima ka olonyaka kunzima sibili sizaphelelwa la ngezibuyo utshani buwomile amanzi abula umdlalo esilapha kulobunzima sibili hhayi sazi ukuthi kuyozalwa nkomo.
Yebo, Studio 7 ku-Studio 7 linjani balaleli lonke baka-Studio 7 nabasakazi be-Studio 7. Hhayi, siyabonga imisakazo siyayilalela kakhulu. Into ebuhlungu ngapha mina ngisemzola ngingwenya semzola babhala sibili babhala but babhala abantu abathathu ngesebhuku asisakwazi ukuthi sizaqondana kodwa nxa bekhuluma emsakazweni kuma-radio kuthiwa kula muntu oza kufa ngendlala but akusilo qiniso. Thina ngapha siza kufa sibili.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angalani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp inombolo +12024650318. Siyabonga. Kuhlelo lwethu olulandelayo khona manje olwe live talk lamhlanje siqhubekela phambili sixoxa labesifazane ngabakwenzayo empilweni ngalinyanga yokunanza imisebenzi yabesifazane emhlabeni jikelele e-International Women's Month. Abafisa ukungena kuhlelo lingasithumela imilayezo kunombolo zethu ezithi +12024650318. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Isigodlo someli wele Melika eZimbabwe lamhla sisungule uhlelo lokufundisa abantwana ngokuphathelane legciwane le-HIV. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.